So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 2, uNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Khanya abantu bakuminyanini sibile esiminyeminye siya phambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzadiliza imiphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitshele lesizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Afanele sitshele ukuthi kule COVID. COVID elithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke kodwa amanzi asiwatholi.
Zitshele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelede. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli zindaba nge-COVID-19 emhlanganini wekulenjini owe-Zoom oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo ezigondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Jarimari uthi ilizwe lokhe liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo okwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana le-COVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso ze-lockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolu. Kusenjalo, ikhansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eCowdery Park leMganwini. Umabhalane wekhansili yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdery Park, hlalani kuhle Consortium Office leMganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana loZulu. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSiphucamfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyeminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Awunye njalo sikhwayisa ikhona lokho kade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana khanya abantu hayi ekuminyaneni sibile esiminyeminye siya phambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzadiliza imiphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokho esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nako kuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Ngelockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebesebephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike inkulungwane ezitokwane nembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usobasinda, ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Kule amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izwino lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweleti sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga ukulakho ukudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19, isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo impombi zivuke zomekha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelete. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisikha amanzi ezikotsho lasemfuleni okulakho ukudalwa kumemetheka kwe-COVID-19. Kuthi unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, sihlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphale asitshele ukuthi kule-COVID elithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asiwatholi. Ikhansila bakhulumisane labezini wathina singene indawo, bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela amanzi? Njalo abantu kuyaba kuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khayelanga ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akulamanzi. Abantu kho laba abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-ward 9 umnumzana Dulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu bathwele nzima, nama-maski bayatshile abanye. Indaba leyo yalimaza abantu beGwanda, le abantu bayalimala and abanye abantu bakhe emtshabeza amazi. Untreated water, abanye as far as ama-bopomen.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kalamali kungakho sebecele umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Lesikhansela ezinomali sesicele abadala through the Ministry of the PTC laye eyidlulisela phambili kubo bakuNcube khonangala. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kade sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyake kulamanzi. Bear with us, simelele i-response ezavela ku-Minister of State.
Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngesisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Almagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwezifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Tawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa esifundweni sabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jovani obefundisa abakusifundo sikagrade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla usichazisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Ama-online lessons aqalisiwe ikakhulu infact last week ngoba kwa-implementwa khona ufuni amagrupu abantwana befaka kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects ama-personal subjects yokucreate ama-groups abo then abanye ama-language abo create ama-groups abo ukuthi uqalisile kuhle sibili but i-challenge khona ngokuthi abanye abantwana kabakhwe ngenxa yokuthi inethiwekhi kumbe iku-accessa amafoni kubazali bakhoza abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali njalo futhi intshango khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe lokhu-ke kusenza khona ama-lesson ngingifosi ukuthi siwayenze after umzali esedeni grade 17 but for the inter ngiyothi ngingaqhakisela mi-last first day and I've seen progress as a teacher as an agricultural teacher I've seen progress kukhanyisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabantwana sesenama-revision nama-discussion there abanye manje basalela kuthi ngenxa yenethiwekhi ngapha emathawuni lapho kule network coverage right kukhulu but we are using WhatsApp of which is ngumzali kumayele i-WhatsApp lokhu iyakwanisa uku-accessa akakwazi kule ma-WhatsApp and esikhulu njalo nje ama-challenges e-network ngabo kuhani kuyahlupha khona but I think the thing is going to improve the situation and just sitting back.
Abantwana ebaqophileyo ngabe emaphandleni kuphela kumbe laba emadolobheni?
Ilokhu kukhanya ithe kakhulu ngathi almost 80% zama-learners baprefera i-WhatsApp ngabona yinto isidukoming but abanye babe-accessa ama-lessons abo through abanama-emails balokhuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekhuma teachers babo kunezinzisuke zifuna ukuyintrodusa kubo-Facebook and the like khonokhu lakho yiyeyilokhu kuyayifuna but iningi langikhona likhanya kanti lokhu zaku-WhatsApp then isigaba esiyayi-participatory kundakulo kuzaleyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatayo abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe challenge ama-bundles and like when we're communicating with other teachers in rural area they should be other colleagues they should have abantwana bakhona abakwanisa ukuthi bu-accessa because of the bundles and the like babona namagadgets angikhona ayafikela kuma-rural but some of them in rural areas bayaparticipata njalo futhi abona le electricity yokuzoshajisa amafoni and the like kumbe ngiyela i-challenge maybe so kabe sokufuna ukuthi ku-improve kuma-rural areas kube ne-solarization e-electricity lama Wi-Fi ayintroduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-accesse ilokhu through what besebenzisa i-Wi-Fi but in urban areas hayi i-Wi-Fi is out there so abantwana abakwanisa uku-accessa utitshe uyahamba ku-Wi-Fi khona ukugede labantwana labantwana bafuna uku-accessa ilokhu zabo babuye-around khonapho periphery yangikhona basibazise but our Wi-Fi.
Lo uMnumzana Mduduzi Jovane isiphathamandla senhlanganiso ye-Almagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo esegokhwe. Someli weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhalekhukhwini.
Obana ngokwethulwa kwemibiko esigodleni lesi eHaveron, uMnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sesiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele COVID-19. Embikweni owethulwe ngabe-ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayingcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakali sisendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 seliwunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uzulu ngengwalo ezihlukeneyo langenkundla ezizihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo-WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, nginguPraxedes Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa vele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngale ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Awedalele Senate lakwele Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion.
ekuhlaleni kwaleli jali okungajayelekanga kuyisonto izolo. Ezinye izigqinti ezedolobheni leSalt Lake City esigabeni eseUtah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana alikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana nabebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udadewabo womkhokheli wele North Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe amathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele Italy ngolwesihlanu. Leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele Melika. Kunje eleTunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuchaza abantu balelo lizwe ukubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele-China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alingxenye 256,328 asebehlole bafunyanwe bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579. UZulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intathele izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni imikhuhlane ejeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nyala Ibhaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le yindlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuselapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkato oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs uthi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini sile mithi encedisa ukucupha ama-mouthwash. Siphinde sibe nemithi ekuqinisa amazinyo kumbeni yokuqinisa lensini ama-gums. Siyakwazi ukuthi abanye bandise ukuba nemikhuhlane efana nama-bleeding gums. Sometimes umoya oyabonga ungacazi oyabuphuma emlonyeni. Imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
ngumqoqo wethu labodokotela kuzifo ezitshiyetshiyeneyo bathi udubo olukhulu yikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe izinhlungu umzimba ugcine usehluleka ukuzivikela bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba njengokuchasisa kukankosazana Shelley M. Mpofu.
Udle umganu wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama-herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana nalo noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayithembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of.
Njengami limithi angiyisebenzisi ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezi nsuku.
Ingcitshi zithi ama-micronutrients lawa atholakala ekudleni esikutholayo kalula nje okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lembhida enjengabobhobola olude isitshwala senyawuthi lokunye ukudla okunjengenhlanzi amazambani ezithelo imbhida imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu. Odokotela bathi impilakahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba lomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo bevakatshela kubodokotela uba behlolwe kuhlolwa ke kuhlanganisela namazinyo. Omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Zemidlalo abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqu yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalo mdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulo nokobulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission esukwini ezidlileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska kobulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze kwehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama-players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukwenzela ukuthi lathi sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kuthaza wonke umuntu othanda ibhora lama-players labokhotha lama-administrators lokuqakathekile kwenzela ukuthi umdlalo wethu uyephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiso yeziskayiza ngemva kokuba inhlanganiso yePrimiso kaliki la yamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi intathu kunyanga kancaba kaabe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye yemizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni. Nxa ingathola imvumo inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibugu yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeligi. Imidlalo yeligi igcine ukudlala kule Zimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe. Ukungabi khona kwemidlalo yeligi ngesinye isizathu esiphiwe ngumqe kwethu iqembu lesizwe uDrav Goloka Rufic njengembangela yokuba iqembu lama-Warriors lingaqhubi kuhle komncintiswano we-CHAN kanye lowe-COSAFA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngimutshozela
lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kolunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Yalibonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.